après.
Siyabonga Ntombi Sandra Nyahira letsa helitala o Chris Gande le ngaba lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 ngonkwenkwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni kumakakasi awe 909 medium wave, shortwave 4930-120-80 laku 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku-intanethi kuwebsayithi yethu ethi www.voandebele.com. Iwebsayithi njalo www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Batshintshe emakhanda la, bacabanga ngendlela yokuhlonipha abantu bengagijimeli ukukhipha ulimi, bekhangele ipower kuphela, ukuba ngabantu abazinyela bethwele isawudo ezikhwameni, kwenza ilizwe lingayiphambili.
Ingcwethi kwezenotho zithi akula nguquko ezabakhona eZimbabwe ngaphandle kokuba uhulumende ehlukane lomkhuba wokuguqula imithetho lenhlelo okumele zilandelwe ukuthuthukisa umnotho.
Ndakazi kwamateko mushanga ayitaula sinozana sinambotara le. Mushanga anga wayakundiona kwaharari kuno.
Ngizwe izolo umhlanga ekhuluma emoyeni ngezinto engingazange ngikhulume laye.
Umkhokheli we-MTCT ulandula ukuthi uphe imvumo iprovinsi yebandla lakhe koBulawayo ukuthi isuse umgcinisihlalo wayo esikhundleni umnumzana Gordon Moyo. Izizalwane zakwele South Africa ziyavota kusasa kukhetho lokudinga umongameli welizwe lezinye iziphathamandla zikahulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kumsakazo wakho oweStudio 7. Uhulumende uthi uzimisele ukuvuselela indlela zokukhulumisana phakathi kwezisebenzi abaqhathi laye eze-tripartite negotiations forum eziphazanyiswe ngesikhathi eZimbabwe lisebunzimeni kwezenotho lezombusazwe ngomnyaka ka-2008. Ngakwelinye icele, ingcwethi kwezenotho zithi akula nguquko ezabakhona elizweni ngaphandle kokuba uhulumende ehlukane lomkhuba wokuguqula imithetho lenhlelo okumele zilandelwe ukuthuthukisa umnotho. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni wensuku ezimbili ogqitshwe lamhla wokubonisana phezu kokungenziwa ukuvuselela umnotho welizwe owenzelwe eHarare International Conference Center kuvele sobala ukuba sikhona isidingo sokukhulumisana kwenhlangothi zonke zempilo lapho kuhlelwa inhlelo ezihlose ukuthuthukisa umnotho. Umsekeli womphathi ntambo wezisebenzi umnumzana Thongai Mzenda utshelela umhlangano ukuba uhulumende uzimisele ukuthuthukisa indlela zokukhulumisana ukuze kuthuthukiswe isimo somnotho welizwe esingesihle okwamanje. Ingcwethi kwezomnotho ebezikulo mhlangano oqoqwe ngabeSaphes Trust besebenzelana leyen National Endowment for Democracy NED kanye leyeZimbabwe Union of Journalists ZUJ zikhuthaze uhulumende ukuqakathekisa ukusungulwa kwenhlelo eziphathisa ukuvuselela umnotho ngelihlo elikhangela isikhathi eside. Omunye wabasekeli bakasiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, uDr. Khuphukile Mlambo, ugcizelele ngokuthi ngaphandle kokuzimisela kwenhlangothi zonke ukukhulumisana lokubonisana ngendlela ezingavuselela umnotho welizwe, uzaqhubeka uncipha usiba mubi.
Uncipha kwe-economy lokuthi khona ziningi inkampani ezizavala. Baningi abantu abazalahlekelwa umsebenzi. Nakulahlekelwa umsebenzi wabantu abaningi usho ukuthi khona even izimuli ekuhlaleni kwazo. Ukudla kuzashota, izikolo abantwana basebahamba ezikolweni. Kuningi ungasihlupha, ungasikhathaza nje nxa singizanga lutho lo nyaka. Ukuthi imali kayikho. Ngoba sisela amandla ukubana siprinte imali. Sisele ezimdola yethu sasiyiprinta. kanti sela amandla asela lungile ukuphindi US dollar. So fanele sisebenze kakhulu ukuthi sithengisela abangaphandle impahla zethu.
Ukhuthaza uZulu umlambo ukuba laye angagoqi izandla abukele nje kodwa asukumele phezulu aphatheke kunhlelo ezifana lokulima ukudla. Kodwa uDr. Daniel Ndlela oyingcwethi laye kwezomnotho esebenza engaphansi kwenhlanganiso ye-Strategic Economic Research and Analysis SERA esekelwa inhlanganiso ye-USAID uthi ngaphandle kokuba ilizwe libe lemithetho ecacileyo ehambelana lenhlelo ezibunjwayo akukho okungafezwa imihlangano engenwa kokuphela.
Into ekhona lapha ikuthi na uhulumende olamandla uthatha kalula izinto lezo kufanele zibe khona. Kwaqalisa isikhathini ukuthi yena sokwangena ukuthi yena nxa abantu besenza iproject bafuna lokho imvuzo engena kibo, ayikhona imvuzo engena esiqintini sabantu, se-community, selizwe. Uhulumende okhona kufanele kube lalokho kuthiwa i-accountability, kube mgceke ukwenza i-policies ukwenza ukuthi into ziphumelele. Nxa kungasekho lokho siyabuyela lokho esikhuluma kodwa ngale nto yenzakalayo.
Owake waba ngumphathintambo wezokuqhutshwa kuhle kwemisebenzi kumankampani kahulumende ngesikhathi kubusa uhulumende womanyano umnumzana Gordon Moyo uthi uvumelana lombono ophume emhlanganweni lo ukuba kudingwe indlela zokuvuselela amankampani.
Kuzadingakala njalo ukuthi bonke abantu abaku-civic society, political parties, u-opposition, i-parliament bahlale ndawonye kube le ndaba enkulu ukuthi kuvunyelwane ukuthi ilizwe leli lizahamba njani ukwenzela ukuthi i-economy iye phambili. Okwakhathesi kumnyama kuhulumende, kumnyama ebantwini. Ukudilika kwamadolobha ibulawayo ikakhulu kuzawuya phambili.
Ubeka uhulumende we-ZANU-PF umlandu wokungaqakathekisi imicabango yabakunhlangothi ezichiyeneyo kanye lelungelo loluntu.
Batshintshe emakhanda la, bacabange ngendlela yokuhlonipha abantu bengagijimeli ukukhipha ulimi bekhangele iphawa kuphela. Ukuba ngabantu abazinyela bethwela isawudo ezikhwameni kwenza ilizwe lingayiphambili. Kho kuzadinga ukuthi lokhu kukhuluma esikwenza la kungaphelele kukhulumeni emahoteleni, kakusuke lapho kuye ebantwini siye kwenza izinto.
Uhulumende ukhuthazwa ukuba akhangele udaba lokuthuthukiswa komnotho eqathanisa lokwenziwa kwamanye amazwe njengoba eleZimbabwe liphila lomhlaba wonke jikelele hathi lodwa. Kuvunyelene njalo ukuba uhulumende aqale ngokuthuthukisa osomabhizimusi abayizizalwane zakuleli okungaphathisa ukuhuga abakwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje umnumzana Dumiso Dabengwa obekulumhlangano namhla uthi usebenzise ithuba aliphiweyo izolo ntambama ukuthi achasise ngendlela uhulumende afanele aphathe ngayo ingatsha zakhe, ama-ministries kanye lamankampani akhe ukwenzela ukuthi aphumelele.
Ngathi mina ngowami umbono nange-experience engabalayo ngikuhulumende, ngathi kwaba yinhlanhla ukuthi iminyaka le ngu-10 ngikuhulumende, emibili ngangu-deputy minister, ngakhangela ngahlolisisa ngabona ukuthi kumi njani. Ngithe sengingenile after 2 years engu-substantive minister, ngabona ukuthi akulanto esingayenza ezanceda abantu ngaphandle kokubana siqale sihlale phansi siguqule ingqondo yokucabanga kwabantu ababe ku-ministry yami e-Home Affairs, emapholiseni, ku-registry, ku-immigration and so on, onke ama-departments engangiwakhangela. So ngathi mina kuqakathekile ngakwenza lokho, kwakungelula ukutshintsha indlela ababecabanga ngayo, but ngaphumelela ukuthi ngibatshengise ukuthi singeke saqhubekela phambili sithi sikhangela impilo zabantu lendlela yokuthi sibancedisa njani uma singatshintshanga indlela esicabanga ngayo. And ngathi mina that is why we were successful to start off with. I-corruption yayisikhona emapholisa asayiqeda, udlakela olwalukhona lusenziwa ngamapholisa lwasekuphelile. Indlela ababesebenza ngayo bathi bengaphiwa i-order, amapholisa athiwa i-order nguminister ngokuyiZANU-PF ipolisa lishayisa ukuthi ligijime likwenze. Akuqeda konke lokhu, ngathi konke lokhu kumele kuphi. Ngasengisitsho-ke ukuthi hhayi, kumele ukuthi wonke ama-department sokwabuyela konke lokhu esingakwenzayo ubuhlungu lapha ndingawukhangela ukuthi sokwabuyela kusona leso simo engangikuthole kukuso. Ukuze kutshintshwe, there must be a reorientation of the entire civil service. Ukuthi bazwisisa ukuthi okwabo yikuthi basebenzele abantu, hayi khona ukuthi bona babe ngobasi.
Lo ngumnumzana Dumiso Dabengwa, umkhokheli webandla lezaphu, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Amacele omabili eMTC sechaze umnumzana Siyabonga Malandu Ncube, yena obhubhe izolo njengomuntu obelesibindi njalo obezinikele kumzabalazo wombuso okhululekileyo. UMalandu ubhubhele kwesinye isibhedlela kobulawayo ngemva kokugula okwamaviki ambalwa. UMalandu wayemela isigaba seInsiza South edalele ePhalamende phansi kukahulumende wenkazatho eku-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Kodwa usuke kuleli bandla nyakenye wayangena ku-MDCT. Isikhulumeli se-MDC kaNcube umnumzana Nhlanhla Dube uthi balusizi kakhulu ngokutshona kukaMalandu.
UMalandu ephundini yinonyaka ogodlwayo. Lami ngidabuka kobhohlwayo ngalokho umfowethu obesazisa kakhulu imvelaphi yakhe lobuntu bakhe sazisa kakhulu ulimi lwakhe lenhlanga zakhe lokho bengabululazi bengakuthontisi ekusebenzeni kwethu uMalandu ubengumuntu omango wakhe umboni kungadingakali mhlawumbe ukuthi livumelane kulowo mbono kodwa owathi futhi nxa yokhethwe ngaleso sikhathi ngendlela abona ngayo ubekumela lokho akukholwayo nakubonayo nafisa kwenzakale lokho kuyinto mhlawumbe kwabaningi engahlali kuhle kwabaningi ngoba kuba nzima ebantwini ukuthi bakwamukele ukuthi dadizele khona umuntu nomuntu ulelungelo njalo kufanele ukuthi nxa ebona into ngendlela ethile ame ngalokho ami ngakho ngesilungu bathi i-principle. Umuntu nje engimazi engumuntu olesibindi sokuthi akubonayo ongagodli lula mhlawumbe njengoba engugodlwayo sisuka kufane nje ukuthi kogodlwayo siyazi ukuthi sigoshili insimbi ngomlenze mhlawumbe kusenza sibe nabantu abalo mbono othina sila umbono sigxile kuwo sine ngawo nxa uliqiniso kithi. Ube ngumuntu mhlawumbe ngingathi ongaviki indlovu ngingakumqondile kumqondile sisebenze kuhle siphikisana kabanzi siphikisana kakhulukazi lapho esingavumelani khona kodwa hhayi kube ukuphikisana nje ngembono kungafiki ekuthwalelenanini amatshe kumbe ekubetheni nenkulumo ezimbi ezihlaziyayo kumbe ezicinilayo kodwa siphikisana sibili nemibono okuyinto enhle kakhulu leyo ekhuthazekayo ikakhulu ebantwini abaphethe abantu.
Umnumzana Nhlanhla Dube yisikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Sixoxe njalo lesikhulumeli se-MDCT kobulawayo umnumzana Mandla Sibanda.
Njengephathi silusizi kakhulu ngokutshona kukaMalandu ngoba ngumuntu obesetshengise ukuthi i-direction e-correct uyayibona and ngumuntu esileqiniso lokuthi ube sekhonvince abantu abaningi ukuthi i-direction e-right. Unfortunately ucine eseswelela engakaqedi umsebenzi wakhe because siyazi ukuthi bevele ngikhona ezakhonvinsayo a lot of people akade belahlekile ukuthi i-direction e-correct in terms of the political scenario eZimbabwe. Ube ngumuntu ole-determination more than anything else umuntu ozinikele entweni othe angazinikele entweni yakhe you know azame and ayenze sure ukuthi uyayi-achieve.
Umnumzana Mandla Spanda isikhulumeli se-MDCT koBulawayo. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi iprovinsi yebandla lakhe koBulawayo ayingeke isuse umgcini sihlalo wayo esikhundleni umnumzana Gordon Moyo ngoba engazange aphatheke emhlanganweni wecele elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti owaqhutshelwa eMendel eHarare kanti njalo uMoyo ukulive okwamanje. Ekhuluma le Studio 7 namhla, umnumzana Tswangirai ulandule imbiko yokuthi uvumele ibandla lakhe koBulawayo ukuthi liqhubekele phambili ngenhlelo zalo ezigoqela ukususa uMoyo esikhundleni sakhe ngoba ebikwa esekela uBiti. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-MDCT koBulawayo, umnumzana Albert Mhlanga utshelele umsakazo izolo ngemva kokuhlangana loTswangirai ukuthi ubavumele ukuba baqhubeke lanxa uNkosazana Thokozani Kupe ubevimbe imizamo yabo yokususa uMoyo esihlalweni. Kodwa uTswangirai kulandule lokhu namhla esithi uMhlanga umqambela amanga wakhuluma lezinto abangazange bazikhulume.
Ndakazi kwamateko Mhlanga ayitaola sikuzana sinambotora ne Mhlanga akayakundiona kwaharari kuno ayitaola nyaye kantule yakhetho.
Ngizwe izolo uMhlanga ekhuluma emoyeni ngezinto engingazange ngikhulume laye. Ukhulume ngomhlangano wabo we-provincial council, mina ngamtshela ukuthi kumele bajiyane le mihlangano enjalo benze ama-workshop okufundisa abasekeli bethu ngesukumelayo njengebandla njengokutsho kukamakhubhe. Ngeke ngiphikisane lo makhubhe mina ngoba ngumsekeli wami. Uthe ekhuluma ngodaba lukaGordon Moyo, uMhlanga ngamtshela mina ukuthi uGordon ngeke exojwe ngoba ukulive njalo kazange aphatheke emhlanganweni waqhutshelwa eMendel. Ngemva kokulalela uhlelo izolo ngimthumele i-SMS uMhlanga ngimtshela ukuthi ngidane kakhulu ngamazwi akhe.
Lobe kungumnumzana Morgan Tswangirai ekhuluma le Studio 7 lamhlanje. Izizalwane kwele South Africa ezihlala phandle kwelizwe zivote ngeviki edluleyo kukhetho lokudinga umongameli kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende. Kuthi izizalwane ezihlala elizweni lelo ziyavota kusasa. Amabandla ezombusazwe kulelo lizwe enze imihlangano yokugcina yokukhankasa ngempelasonto edluleyo. Kuqhamuke udlakela endaweni ezijiyeneyo zelizwe lanxa abahlola ukhetho abagoqela abavela eZimbabwe besithi lolu dlakela ayisilo olufana la kwamanye amazwe afana leZimbabwe. Ibandla elitsha ele-Economic Freedom Fighters elikhokhelwa ngumnumzana Julius Malema lalo libe lomhlangano omkhulu ngempela viki obulabantu abaningi kakhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo yena othi ibandla elibusayo ele-ANC likhanya lizanqoba kulolu khetho.
Gande, amakhampeyini ahambe kahle kakhulu futhi ngingasho ngithi kade kunokuthula okumangalisayo. Yebo, khona ukhetho alukaze nje kuthiwe 100%, kodwa uzothola ukuthi izigameko lezo ebekade zibikwa zibe ncane kakhulu even noma uqathanisa nakukhetho inkhetho lezi zedlule la eSouth Africa. Lolu lube nje lukhetho oluhambe kahle kakhulu, abantu nje impela akade bephume bekhankasa ngazo zonke indlela akade bekhankasa ngazo, kungekho lapho abantu ukuthiwa kube khona ukwesabisa kwamanye amaqembu noma udlakela nje lokuthi abantu kade belwa izinto ezifana nalezo. Ingathi nje konke uhambe kahle kakhulu.
Nxa sikhangela iqembu le-DA elazakala ngokuba losekelo olukhulu e-Cape Town, likhanya lizenza njani kulumnyaka?
umkhankaso we-DA ngokwami ukubona awuzange ufane nomkhankaso wokhetho oluka-2009. Mina ngokwami ukubona ngibone umkhankaso ongathi ubunciphile kulokhu umfutho ababenawo ngo-2009.
Lona ke ibandla likaMnumzana Malema le-EFF leli lona likhanya njani?
Kushuthi nje njengoba siza nawo sisuka ku-ANC siza ku-DA impela lona kungaba licembe lingalali isithathu. Ake ngiqale nje lapho ukuthi ungaba licembe lingalali isithathu. Njalo futhi ke leli cembu noma kulicembe elisha umlayezo akade liwusa ebantwini ubucace kakhulu. Ubungawuphumputhi umlayezo we-EFF. Into abathi bayimele, into abayifunayo ibicacile, icacile futhi ebantwini abaningi. Abakhetha ukulandela balandela, abangakhetha ukulandela abalandeli. Kodwa ke konke lokho kusukela ekuthenini inkulumo yabo akade beyikhuluma nabantu icacile.
UMnumzana Zenzo Nkomo yingcweti yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Silokho sikwele South Africa njalo abamela u-Oscar Pistorius umgijimi wakwele South Africa olenyawo zokuzibazela wayetheswa icala lokubulala intombi yakhe u-River Steen Camp lamhla babize ababengomakhelwane kaPistorius ekuqhubekeni kokuthoniswa kodaba lolu emthethwandaba wePitoli. Ababili uMike Nhlengethwa lonkosikazi wakhe uYonhle bagcizelele ubufakazi bokuthi bezwa izwi lomuntu wesilisa ehlaba umkhosi hatshi elesifazana njengokutsho kwabafakazi ababizwa ngumtshutshisi. Lolu daba luzaqhubeka njalo emthethwandaba ngolwesine ngoba kusasa kulilanga lokuvota kwele South Africa.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Live talk lamhlanje sihlaziya umhlangano wensuku ezimbili wokuhlaziya intuthuko yezenotho oqoqwe ngabeSABS oqale eHarare izolo njalo waphela namuhla. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu namhlanje sihlolisisa ukuthi kwenziwa yini ukuba abesilisa babulale amakhosikazi abo. Kusanda kwenzakala insinda baphendule emzini weGwabalanda kobulawayo lapho uGelo Tincube agwaze khona umkakhe uNomqele Nkiwane kanenginengi kulandela imbiko ethi ubaba lo obelo obeselo masihlalisane eceleni. Amapolisa athi undoda lo utholakale esezilengisile esihlahleni eqeda kubulala umkakhe. Baningi abantu abenza isiga esinje esichiya izihlobo zidabukile enhliziyweni. Kambe kuyabe sokutheni zulukandaba umuntu sebulala isithandwa sakhe. Ukuze sihlaziye udaba lolu asizweni unkosazana Linda Mpofu olwela ilungelo loluntu. Lo mnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo ingcweti kwezamasiko esintu bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Yeyi, udaba lolu lunzima kakhulu njalo luyethusa kakhulu. Thina sisakhula loba nje ngisakhula vele sisesebafithane sasingasikuze njengalokhu ngendlela esesikuza ngakho. Ngibone ngani into ziningi kakhulu ezenzo ezibangela khonokho. Sesisuke sathatha imikhuba yezinye izizwe ngoba vele sesigcwele indawana yonke emhlabeni khona sithatha imikhuba esingayaziyo siyiletha khona kweZimbabwe kugcine omama sebebulawa. Mina ngazi ukuthi kathi obaba sebengene kuyini kambe ukuthaya uze ubulale umuntu wesintwana njengoba usize ibala lizithi ukuthi kuthiwa ngowesintwana uzombulale ukuthi kuyabe sokutheni. Hayi, lokhu mna kuyangethusa kakhulu. Ngibone ngani sibili ngizabuyela ngithi imkhuba evela kwezinye indawo thina esingakade singayazi lapha kweZimbabwe.
Kumalo, nansi indaba.
Angithi kathi esinto esihlupha njengoba usitsho abantu sebebaningi njalo sisathatha imikhuba yabantu abaningi kakhulu. Kodwa nxa abantu babethathana kulo mtshado ekhaya kumekezwa kwakusiba lesikhathi okwakuthiwa yikulaya abantwana. Abakwabo kankosikazi bamlaye bamazisa ukuthi ufanele aziphathe njani nxa esiya ekwendeni. Abangapha esilisa labo bamlaye ukuthi unkosikazi labantwana lo muzi kuphathwa ngendlela bani. Mina nginje ubaba wangitshela wathi ngingafiki ngekhaya emzini wami ilanga selitshonile, fanele ilanga lingitshonele ngekhaya la. Nxa sengiphuma ngiphume sengisuka ngekhaya. Kwaba ngomunye umlayo onjalo. Waphinda wathi kimi ngingavumi ukuthi unkosikazi abuye ephethe isikhuma sempuphu ngekhaya. Isikhuma sempuphu lokudla ubuya lobaba lapha ekhaya. Zonke zemizana izinto ezazikhulunywa nxa abantu bethathana ezokulaya yizo ezazisenza ukuthi abantu bazibambe baqhubeke ngazo empilweni, bathi nxa belobunzima bakhangele ngokuthi abadala bathi. Khathesi manje imitshado yakhathesi kayisaqondanga. Sebantu sebethathiswa ngabafundisi, abazali bafakwa eceleni ngale. Abanye sebe abantwana uzumntwana eSouth Africa khona lekumbe ekhonapha esethumezelise lo nina iphepha lokuthi uyakunxusa emtshadweni wami. Ngakho abazali abasabi khona ekutshadeni kwabantwana lekuthatheleni kwabo. Ngakho kugcina imfundo yangekhaya, ukuziphatha ekwendeni lokuziphatha ekuthatheni kungasekho, bese kusiba le ngozi zonke lezi eziba khona.
Mhlawumbe kungabe kunjalo yini Mampofu?
Ngiyavuma kakhulu, ngiyavumelana nobaba uKhumalo. Thina sibili amaZimbabweni sibone ngathi singothathekile kakhulu. Okukhulunywa ubaba uKhumalo yilo kanye iqiniso. Khathesi abantu sebezihlalela nje bodwa kungazange kukhulunywe kumbe kutshade kumbe kuthweni. Abantu sebetshaya kakhulu lokho sikuthi ngamabhodo kumbe uma sihlalisane. Abantu vele abaselandaba lalokho esikuthi isikhiwa yi-extended family. Nxa umntwana esiyatshada uyathola ukuthi umama lobaba bakwenza kube yimfihlo ngoba sokwabuya futhi lokho kuthaye umntwana uyaloywa. Uthola umama lobaba bezenzela bodwa izinto zabo belungiselela umntana lesiyathatha. Kukanti kulabo anti, kulabo malume abasangenisa endabeni zona lezi zomtshado. Uthi loba umuntu esesemzini wakhe esele problem kumbe uhlupho lomkakhe akasoze phela umkhwenyana agijima ekubaba futhi athi umkami nawu une problem yalokho ngoba kuyazila mele abantu laba bahloniphane. Uanti ngamanzi ukuthi uhlala nga kumbe avele kakazambona. So khonokho yikho kucina kusenza abantu bacine besithi angangcono ngizisovele udubo lwami lolo sebetshayana. Kukanti i-extended family naye eyinye ifamily engayisiyo engivela kiyo yikho umsebenzi wabo anti omalume ogogo ukuthi baxazulule udaba oluhluphayo phakathi komuzi. So ngibone ngani yikho sibili uhlupho.
Sabaya ngaphi ke obabakazi baba Khumalo?
Lokho bekhona sibili labo gogo. Kodwa ikho lokho ukuthi abantwana njengoba njilo abasathathani ngendlela eqondileyo.
Lapho sizwe unkosazana Linda Mpofu olwela ilungelo loluntu lomnumzana Peter Zwidekala ngaKhumalo ingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Sizaqhubeka ngodaba lolunge viki ezayo. Kambe kuyini uswazi lwamakhosikazi? Thiyani indlebe elizizwele ukutshelwa yikuncitshwa. Hayi ke kwanele okwalamhlanje zihlobo ezithandekayo olivalelisayo ngenjabulo ngontungamili Nkomo. Kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Libe lobusuku obuhle.